Toku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 11 kuZibandlela 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje sokulokufuthelana kundwendwe sokudinga amafutha ezimoto abachayeli bechayana kabuhlungu sokubangele ukuthi amasocha abizwe ukuzoletha ukuthula kwamanye amagalaji.
Abephuma sesibananzelele ukuthi bangathela nje imoto ezingu-20 bathi hayi sokusele i-fuel yalabo ababhadalele kubaba makupho nabama smart card. Lokho sokubangela ukuthi abantu abangelakho konoko bangayitholi i-fuel.
Izisebenzi zikahulumende zithi isilinganiso semali umqhatshi afuna singezelelwe ngaso iholo ese-10% sincinyane kakhulu okuzabangela ukuthi zikhalale umsebenzi nxa singaphungulwanga.
Sitsho njalo ngoba masikhangela isikhathi esedluleyo sibonile ukuba uhulumene ubeqoqa izimali njalo uhulumene usetshengisile ukuthi kukhona i-production ekhona elizweni. Kodwa-ke lokhu kwasumlando wethu ukuthi imali uyithola ngapho, thina sikhangele ukwenzakala elizweni.
Umkhokheli wabomantshi bemthethwandaba uMnumzana Mishrod Kuvamombe ubotshiwe namhla phezu kwecala lokungethembeki ngokupha umsebenzi uMnumzana Sevia Khasukhuwere loMnumzana Super Manti Wansira. Sonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Sokulokufuthelana endwendweni sokudinga amafutha ezimota abachayeli beshana kabuhlungu sekubangele ukuthi kwamanye amagalaji kube lamasocha kumbe abasakhulayo bebandla leZANU-PF abazama ukumisa ubudlwangudlwangu. Okunye okuletha ukufuthelana lokho kubikwa kungabakubutho kumbe amapholisa abikwa befuna ukuthengiselwa iphethulo kumbe idizili phambilini kwabanye abachayeli. Kodwa isikhulumeli samapholisa uMnumzana Paul Nyathi ugcona abanini bamagalaji ngalinxabangxoza isithi bathelela amafutha la izihlobo abangani kumbe ababhadala ngemali yakwamanye amazwe. UMnumzana Nyathi uxwayise abanini bamagalaji ukuthi becele usizo lwamapholisa nxa bebhekane lobunzima. Sokule mifanekiso ebulenjini be-intanethi abantu abafolele amafutha la iningi lingasoze liwathole besilwa ngezizathu ezitshiyeneyo. Sixoxele uMnumzana Albert Mhlanga usomabhizimusi njalo eziphathamandla se-MTC ngalolu daba.
Imota okuthiwa zithela ngama-USA lama-Rand lama-smart card lama-kuponi ziyala lokhu zithela kodwa kuthiwa ifuel kayisekho. Abantu nje jikelele bengasabavumeli ukuthi bethele kubangela ukuthi igaraji livalwe. Igaraji elidumileyo ngomsindo ngelephuma ngoba abephuma sesibananzelele ukuthi bangathela nje imoto ezingu-20 bathi hayi sokusele i-fuel yalabo ababhadalele kubaba makupho nabama smart card. Lokhu sokubangela ukuthi abantu abangelakho khonokho bangayitholi i-fuel.
Khona kunzima yini ukukuthola khonokho ama-smart card lama-coupon?
Ukuthola ngesikhathi esidlulileyo babe-advertiser ukuthi ungakuthola. Kodwa kathesi esikuzwayo ukuthi hayi akula ophiwayo ama-smart card kumbe ama-facility ama-coupon. Ikhanya ngani nje i-gimmick nje ukuthi kuthiwa ngile smart card umuntu angene ngale azithelele azibhadelele i-cashiers ahambe. Yikho esesikunanzelele ukuthi okubangisa khona umsindo. Kodwa nama-smart card nje ebesewasebenzisa i-fuel ingakahluphi asiwo nto ehluphayo. Uyahamba nje ebhenki uzitransferi imali yakho yena leyo ofuna ibe kukhadi lelo. Xa ufuna ifuel i-$100 uswayiphe i-$100 bakuthelele i-$100 ikhadi lakho lisale lileyinye imali. Xa isiphelele njalo uyejusa futhi ngokufanayo kalihluphi ke i-smart card.
Uhlupho lolu lungabe luthinta njani ikakhulu lina usomabhizimusi?
Akusasebenzeki ngoba i-business engcono sokuyikho khona ukuthengisa i-fuel. Ngoba ungananzelela ukuthi nxa bona sebebhadala ifuel ngamabond note bayithathe beyithengisa ngamayusa kuyukuthi bazazuza intengo e-more than 3 times nxa sebeyithengisa baphinde futhi bayethenga amayusa futhi kubusiphatheleni esitridini besicalculata labangani bami sikhangela ukuthi umuntu angabale 1,000 use ubondi angakwenza 11 times uyabe ele million bond nxa elokhu esiyathenga ethengisa. So yibo abasenza ibhizinisi, ibhizinisi yethu sonke thina isimile sokukhangelwe nje khonoko.
Lo umnumzana Albert Mhlanga usomabhizimusi njalo eyisiphathamandla sebandla le-MDC sixoxela ekobulawayo. Izisebenzi zikahulumende zithi isilinganiso sokulichumi ekhulwini 10% uhulumende afuna ukuba engezelela iholo ngaso sincane kakhulu njalo bafuna ukuthi iholo labo libuyele idola yemelika. Lokho kuphuma emhlanganweni wedale lenhlanganiso yezisebenzi zikahulumende lomqhatshi owe Apex Council namhlanje eHarare. UGibson Bebe obesemhlanganweni lo usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Nxa uhulumende engaphumelela ngokwengezela iholo ngesilinganiso se-10%, isisebenzi sikahulumende esihola imali ephansi siyabe sengezela iholo nge-$28 kuphela, kuthi esithola ethe xaxa iholo liyabe likhuphuka nge-$41. Le kuyimali yohlobo lwe-bond note ethi ingaqathaniswa nedola lemelika yehle ngokuphindwe kathathu. I-Apex Council ithi ayisoze yamukele leyo mpumela ephume kumhlangano wayizolo njalo evumelane ukuthi izanika uhulumende amalanga alitshumi lane 14 days ukuthi asuthise izifiso zabo andwana izisebenzi zonke zikahulumende zikhala lomsebenzi. Ekhuluma le Studio 7 ngemva komhlangano we-APEC Council oyenze namhla eHarare, ilunga lanelidale umnumzana Sifiso Ndlovu uthe kumalanga alandelayo sebezaqhuba imihlangano leziphathamandla zikahulumende ezifana nomphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube bekhankasela udaba lweholo.
Imbumba e-APEC Council iphumela lokhu isola kakhulu ukuba okuphume enkulumeni zayizolo kunkundla ye-NJNC kakusinto engathathwa ibe yinto emqoka njalo eqakathekile ebantwini. Okusondeleyo ke kakhulu ku-APEC Council ukuthi imali ethe yaphiwa nguhulumende lanxa ibonakala engathi imali eningi, imali encinyane kakhulu. Isisebenzi ngasinye ngasinye esizabe siphiwa imali kakhulu lesi siphansi kakhulu emkholweni siyabe siyaphiwa imali engange-$28 kuphela.
Lokhu kwenzakala ngesikhathi uhulumende ephume egcekeni ukuthi idola lemelika kangeke wenelisa ukulithola ngoba ilizwe alilakho okwaneleyo elikuthengisayo phandle kwelizwe ukuthi lithole leyo mali. Kodwa uNdlovu uthi ilizwe lilenotho efana negolide, idayimani kanye lezinye impahla eziletha imali yaphandle okufanele athole imali yeholo lezisebenzi zakhe ngayo. Uqhubekele phambili ethi akusimlando wezisebenzi ukuthi zicabangisise lapho iholo lazo lizavela khona ngoba bakufunayo ukuthi benelise ukuthenga impahla ezitolo ethengiswa ngedola lemelika.
Uhulumeni angawala ulawo amandla okuthi aholise izisebenzi zakhe nge-US dollar yona mqoka ngokwayo. Sitsho njalo ngoba masikhangela isikhathi esedluleyo sibonile ukuba uhulumeni ubeqoqa izimali njalo uhulumeni usetshengisile ukuthi kukhona i-production ekhona elizweni. Kodwa-ke lokhu kwakusumlando wethu ukuthi imali uyithola ngapi, thina sikhangele ukwenzakala elizweni.
Esinye sezisebenzi esikhulumele Studio 7 umnumzana Themba Nyathi uthe ukhathazeke ngesimo esikhona phakathi kukahulumende lezisebenzi zakhe, sithi nxa uhulumende engalungisanga izikhalazo zezisebenzi zakhe inotho yelizwe izalahlekelwa kakhulu ngoba ukukhalala imisebenzi kwezisebenzi zikahulumende kulakho ukuthi izisebenzi zamankampani azimele wodwa lazo zikhalale imisebenzi.
Lesi yisimo esibi sibili esesifuna ukuthi abantu basebenze ndawonye ngoba singakhalela ukuthi nxa izisebenzi zikahulumende lazo zingakhalela imisebenzi, labo abasebenza ku-private sector labo bazalandela, ilizwe lizakuma. Lokhu kutsho ukuthi inotho yelizwe izaqhubekela isiwa.
Kodwa ukuthengiswa kwempahla yedola lemelika elizweni sekulethe ukudubeka elizweni ngoba uZulu uhola imali yebond kumbe iRTGS engasela sisindo loba uhulumende ekwalisa lokho esithi isindo sedola lemelika lesebond ngutshilo bhanqa lokho kubuya ngesikhathi inhlanganiso emela osemabhizimusi e-Confederation of Zimbabwe Industries izolo ithe uhulumende sokumele avumele amankampani ukuthenga idola lemelika emkambo wensitha ukuze nelise ukuthenga into zokulungisisa impahla elizweni. Kuviki yona le uhulumende wasesebenza-ke ukuthi amalanga eholo layona le inyanga asisondeze eduzane okwenza izisebenzi zathi le indlela yokuzincenga ukuthi zingakhala lo msebenzi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Umkhokheli wabomantshi bemthethwandaba umnumzana Mishrod Kuvamombe ubotshiwe phezu kwecala lokungethembeki ngokupha umsebenzi omnumzana Sevia Kasukuwere lomnumzana Supermandi Wanzira. Ababili laba babikwa befundela ukuba ngamagqwetha okwenza badinge umsebenzi emthethwandaba njengengxenye yezifundo zabo. Umnumzana Kuvamombe ubuthiwa wephule umthetho ngokupha ababili laba umsebenzi emthethwandaba bona belamacala alokhu esathoniswa. Ukusenjalo, umongameli Emerson Mnangagwa ukhangelelwe ukwethekelelwa amazwe amahlanu kusukela ngeviki ezayo. Uzaqala ngokuya kwele Russia besisiya eBelarus, Azerbaijan, Kazakhstan, leDavos eSwitzerland lapho azahlangana lenkokheli yakwamanye amazwe emhlanganweni omkhulu obizwa ngokuthi World Economic Forum. Amabandla aphikisayo athi lokho akusoze kusize ilizwe leZimbabwe lona elilomnotho osubhidlika. Athi kumele umongameli Mnangagwa alungise okuhluphayo elizweni kulokwethekelela amazwe achiyeneyo. Kodwa uhulumende uthi kuqakathekile ukuthi ethekelele amazwe ukwenzela ukuthi kutholakale imali yakwamanye amazwe okuthiwa ngesilungu yi-foreign direct investment yokuthuthukisa umnotho welizwe leZimbabwe. Ngasenelisanga ukukhuluma lesikhulumeli sikamongameli Mnangagwa umnumzana George Charamba ngalolu daba. UGibstube Studio 7 uxoxele umnumzana David Ndlovu okudalele Central Committee kubandla leZANU-PF. Lingakhohlwa uhlelo lweStudio 7 Live Talk ngo-8:30 kusiya ku-9:00 ntambama kumagagasi awe 909 AM lawe shortwave 12080 laku 15775 kilohertz. Namhlanje ke sixoxa ngomumo wezomnotho welizwe wona osuye nganxele. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze selithinte ecingweni lingene kuhlelo. Yesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafichane. Ugacha lwensoli zikahulumende weMelika olweFBI luthi alukatholi iholo kogacha lolu ngenxa yokuvala kwahulumende kufaka ilizwe engozini, ngalokho kumele uhulumende aluphe imali ngokutshetsha. Omunye wabakade bencintisa kukhetho lokudinga umongameli weleDRC umnumzana Martin Fayulu uthi uzakhweza udaba lwempumela yalolu khetho emthethwandaba ngoba kavumelani layo. Owayeligqwetha likamongameli Donald Trump weMelika umnumzana Michael Cohen obikwa wafumbathisa amantombazana abikwa aya emacansini loTrump uvumile ukuya phambi kwedale leSenate aphe ubufakazi bakhe ngalolu daba. Ukapteni weqembu lomdlalo wenguqu LFC Platinum uPetros Mhari ukhuthaza abalandeli bomdlalo wenguqu edolobheni lakoBulawayo ukuba basekele leli qembu kusasa lapho elizadibana khona leqembu leOrlando Pirates elase South Africa enkundleni yeBarber Fields. Intathe yezindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leFC Platinum lizemukela leOrlando Pirates kusasa ngomgqibelo enkundleni yeBarber Fields emdlalweni wokuqala owemidlalo yezibaya kumncintiswano walonyaka weCAF Champions League. Ngoba uqala ukuba abafana beFC Platinum bafinyelele ukuyadlala kusigaba sezibaya selokhu baqala ukuphatheka kwemidlalo yokudinga intshantshu zezwekazi lase-Africa. Lokhu bakwenelise ngemva kokunqoba iqembu leSnaps laseMadagascar kanye leAS Otoho elaseCongo Brazzaville kusigaba sakuqala ezomncintiswano. Lo mdlalo ugqutshelwa enkundleni yeBarber Fields ngoba inkundla yemandaba okuyo ikhaya leqembu leFC Platinum kwathiwa ikulungelanga ukudlalelwa imidlalo yaleli zinga. Lokhu sekudale impikiswano phezu kokuthi abalandeli bomdlalo wenguqu abahlala edolobheni lakoBulawayo abasekele liphi iqembu kusasa njengoba bebaningi abavele bezithandela iqembu leOrlando Pirates. Ukapteni weqembu leFC Platinum onguye njalo unozinti weqembu leli uPetros Mhari ukhuthaze abalandeli bomdlalo wenguqu ukuba basekele iqembu leFC Platinum ngoba phela kuyilo lona elimele ilizwe laseZimbabwe kulomncintiswano.
I think siyakwanisa ukuwina kusasa. Abafuzi bebezosupporta whether usupporta iIslanders, oDynamos, oCape United, futhi phongu supporta just ukuthi lati sibe motivated. Because I think they choose Barber Fields ukuthi sibe sizodlala lapha ukuthi siclose le shabane. Otherwise ama supporters alapha they should rally behind us. Futhi support team eka.
Iqembu leFC Platinum yilo elimela ilizwe leZimbabwe kulomncintiswano wokudinga intshantshu zezwekazi laseAfrica ngemva kokuphakamisa isicoco seligi njalo likusibaya sika Group B ndawonye leqembu leEsperance elaseTunisia okuyilo eliphethe isicoco, iOrlando Pirates yaseSouth Africa kanye leHoroya AC eyaseGuinea. Amaqembu azaphutha imidlalo ehleze endaweni yezimbili eziphezu kwengalane yemiklomelo kuzibaya ezine yiwaza dlulela kusigaba esilandelayo esomncintiswano esama-quarter finals. Onompembe abazaphatha umdlalo wakusasa bavela elizweni laseRwanda njalo unguye oyabevuthela impembe nguJean Claude Ishimwe. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-half past 6 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Waza Friday, my darling. Waza Friday, 7 to Pogine. Waza Friday, my sweetie. Waza Friday, in Ambalin Comine, when I. We Baba, Gonzima, Gnom Saba. We Baba, 7 to Pogine. We Baba.
Uhlelo Woza Friday silomhlabeleli osakhulayo uNovuyo Sigel Dube ongwakuqala kwabesifazana ukunqoba kumncintiswano wezokucula oweStarbright Zimbabwe Talent Contest ngomnyaka ka-2015. Asizweni ixoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Chisa Sibanda.
Bayazama abantwana abaningi ukungena kwezomculo. Kuloba nje abantu abanamali yokuthenga imiculo yabo ngenxa yomumo wezomnotho. Namhlanje sihlangene lentombazana esikhathazile njalo silodumo olukhulu kweleZimbabwe.
Kamala Monovo Sikil Dube, ngineminya engu-27 ngazalelwa kobulawayo khonapho ontoto zethunqa esibhedlela sempilo. Ngafunda eSt. Columbus High after sengivela injury high lase Joyce Fundi High School.
Abanye baya esikolweni uyafundela ukucula kodwa uSigeli kusegazini.
Ngathi ezokuhlabelela ngaziqalisa ngisesemncane. I remember ngile twin dams asithanda ukuthi nxa sebhathe sigeza siforme ingoma esizahlabela e-church emini sihambe siyehlabela. So ilove yaqala sencane but mina i-confidence yami engathi sesencane. Uthwini wami ngiwayethanda ukulida mina ngibe ngulwana ombhekayo all the time. So ngakhula ngaze ngadevelop more into it. Ngathi ngo-2014 lapho esaqala khona i-band kwimi le twin lam lo cousin wethu uqeqeshiwe Mtambo lapho esaforma khona i-band ethi 2014. Then 2015 ngihamba ku-Staprit lapho ngi-1 lapho engawina khona for i-overall prize i-Staprit. Then ngaqhubeka ngisiya phambili.
Kwamazake kube lowesifazana onquba umncintiswano kodwa unomvuyo Sigeli wathatha isicoco kalula. Nguye esigodiselayo kuwoza, Woza Friday.
Emveni kokuba sengiwine iStarbright ndlula iZimbabwe yonke and ngingowesifazana okuqala ukuthatha ukuwina iStarbright lokhu yaqalisayo. Ngase ngisiya e-studio ngaqalisa urekoda ngakhipha isingi yami yokuqala ukhathesi ngo-2017 actually. And then lokhu ngiqhubeka phambili kathesi I'm working on i-album yami ekuthiwa ngu-Love Bitter and Sweet. So it's all about love, ezothando. Kahle kahle ngikhuluma ngokuthi uthando lobuhlungu lothando lomnandi. So ngiyakhompala konke kuzabe kule jazz khonapho, kuyabe kule reggae soul khona, kuyabe kule deep house, yonke imhlobo ye-music, afropop, just to ukuthi ngi-accommodate wonke umuntu, ama-fans ami wonke, ngoba yimhlobo ye-music engiyithanda.
Niyazi bakhona abafuna ukuxhumana noSigeli abathanda umculo wakhe.
Uma lifuna ukuthola imusic yami lingangiqandelela kuma-social media platforms, uFacebook unguNovio Sigeli Dube, ku-fanpage yami Novio-Sigeli, ku-Twitter Novio Sigeli 1, Instagram Novio Sigeli, yonke indawo nje Novio Sigeli, YouTube ngikhona Novio Sigeli yasetsha, yasithola ingoma zami SoundCloud, yonke indawo. Yebo, ngiyakuthanda, ngiyabonga abalaleli.
Ngibuye ngimbongeleke njalo unovuyo Sigeli Dube ebusilayo kuhlelo Woza, Woza Friday. Ngisithi libe nempelasonto elijukela igamunamu ezwe Jesus Banda. Bye bye.
Lo ke ngomculo womhlabeleli wasakhulayo uNovuyo Sikele Dube belimlaleleke kuhlelo Woza Friday exoxalo Ezra Chisa Sibanda we Studio 7 singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela sokulokufuthelana kundwendwe zokudinga amafutha ezimota kuqhamuka izibhakela abachayeli beChina osekubangele ukuthi amasocha abizwe kuzolethwa ukuthula. Umkhokheli wabo manje bemthethwandaba umnumzana Mishrod Govamombe ubotshiwe phezu kwecala lokungethembeki ngokupha umsebenzi umnumzana Xavier Kasukuwere lomnumzana Superman Wanzira. Selugqiba lapha-ke uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.